Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lipuka njani izuluka ndaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolosihlanu mhlazi ku 14 Nkwenkwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe imuli yakomgabe ingaba ikhuluma iqiniso na ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye ofuna kugejwa ingcwaba likamgabe ngoba wangcwatshwa lentonga yokubusa.
Mina ngombono wami intonga ingatsho izinto eziningi ezine.
Ibandla le MDC Alliance lithi akusiloqiniso ukuthi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa kakankaseli ukhetho luka 2023 ngokugcweleyo, kodwa uhleli ethumela amavesi eBhayibhili enkundleni zokuxhumana kuphela.
Sifuna ukuqondisa abantu ukuthi ibandla le MDC Alliance kasilo uchamisa
ngumthungameli. Ugatsha lwezomithetho olwe Judicial Service Commission luthi omunye wabahluli bedalele High Court abazathetha udaba lokuphikisa ukuqheliswa kwesikhathi sokusebenza somkholi wabahluli uChief Justice Luke Malaba lamuhla kumele azisuse kulolu daba ngoba elo hlangothi alwelamayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Kambe imuli yakomgabe ingaba ikhuluma iqiniso na ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye ofuna kugejwe ingcwaba likamuyi uRobert Mugabe ngoba wangcwatshwa lentonga yokubusa. Lokhu kuvezwe ngumzukulu kamuyi umnumzana Patrick Juwawo exoxa lomsakazo we-SABC. UJuwawo ubephendula umbuzo wokuthi kungani induna uZwimba esithi kumele isidumbu sikaMgabe sigejwe esithi ngoba wangcwatshwa emzini wakhe kulokuthi ayebekwa emathuneni emuli lapho okwabekwa khona unina uBona Mgabe. Kesizwe uJuwawo ekhuluma.
I have the evidence of him having spoken to me and to a couple of my colleagues, and one of my colleagues is willing to turn around and say, look, this is what he believes. He believes that Zimbabwe, the governance of Zimbabwe is determined by 16 traditional leaders. And he believes that it's those traditional leaders that handed a scepter to President Mugabe. But President Mugabe indicated to him that no such thing ever happened.
Lawo bekungamazwi umzukulu kamuyi umnumzana Robert Mugabe uPatrick Juwawo ekhuluma lomsakazo we-SABC. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezamasiko umnumzana Thandeko Zintimkandla. Saqala ngokumbuza ukuthi khona ukuthi umalukazana athonyiswe icala elokubekwa komkakhe kuyenzakala na.
Indaba le ngabe asondaba esindayo ngabe ngithi yahlekisa sengitsho nje ingabe yiluphi uhlanga lwabantu umalukazana kakaze abe lelizwi eledlula kumbe eleqa abanikazi bomufi. UGrace Mugabe ngokomarufu wasesiba ngunkosikazi kumbe Busisi Mugabe. Indaba zakomgabe njengayo yonke imindeni ngingatsho ukuthi ngisekela umgabe, kodwa ngikhuluma indaba njengoba injalo ayingaze akiqunywe umalukazana labo nyalo ngoba nxa sebethonisisa uGrace sebesithi ukuthi uGrace usemkhulu kulabafowabo labo umalimakhe labazukulu belabobani abalegazi lakomgabe.
Yona indaba yentonga le ekhulunywayo uyibona njani, kakhulu nxa sikhangela ukubana ike yakhathaza ngesikhathi umnumzana Chamisa ezefike kobulawayo kwathiwa uphiwe intonga kamuyi uDokotela Joshua Nkomo?
Mina ngombono wami intonga ingatsho izinto eziningi ezine. Ingaba yintonga nje yokuthi njengoba ikakhulu ngaba kithi esintwini kuyazila nje ukuthi indoda ihamba nje lengisizandla kumele iphathe ulutho esandleni kanti intonga ngenye izinto nje ongazithwalela yona uzihambele ngoba ingxenye yesiko labantu besilisa ngapha kithi komthwakazi njengokwazi kwethu kanti njalo nje intonga leyo ingaba intonga eyabadala eyamadlozi esabekayo ukuya kuthiwa kumele wenze lokhu lalokhu nxa kuyikuthi ngiyabadala kanti njalo ke vele indaba yentonga yona lezimangazayo engathi ibhayibhilini ikhona kuthiwa uMosi watshaya idwala ngentonga kwaphuma amanzi kutsho ukuthi vele indaba yentonga le ibanzi ingaba njengoba ngisithi ibe yisibonelo nje kumbe kube yintonga yezimanga ngibona ngathi lapha sibili zona intonga zona lezi ekamdala umafukufuku lalesizothi umgabe wangcwatshwa layo engxenye yizo intonga lezi ezizimanga nxa kuyi ukuthi lalijahaleli uChamisa wayiphiwa engxenye babecabanga ukuthi la ingaba lamandla lesithunzi esilingana lesikamdala ngoba wawuthi umdala uyesabeka okunye okumeza esabeki yinto ngale ayihlale iphethe
umnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezamasiko ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda imizamo yokukhuluma lesikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba yehlule. Kumanani awethulele ugatsha lezempila kahle izolo kulabantu abathathu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Lolu gatsha lubika ukuba kulabantu abangamachumi amabili lanhlanu 25 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Abangamachumi amabili lantathu 23 abathelelwe leli gciwane balithole elizweni kuthi ababili ngabavele kwele India. Lolu gatsha luthi kulabantu abazinkulungwane ezedlula ezilichumi 10,078. Abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 izolo. Ibandla le-MDC Alliance lithi akusiloqiniso ukuthi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa kakhankaseli khetho luka-2023 ngokugcweleyo kodwa uhleli ethumela amavesi eBhayibheli enkundleni zokuxhumana kuphela. Abanye abayake bemphendule kulezi nkundla ezibalisa oTwitter laboFacebook bathi kungcono akhethe phakathi kokuba ngumfundisi lokukhokhela ibandla lakhe. Kodwa umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa uthi abatsho lokhu abazwisisi ezombusazwe ngoba ibandla le-MDC Alliance alisilo likamnumzana Chamisa yedwa kodwa bayabelana inhlelo zokulithuthukisa. UMafa Sibanda utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi sebeqinise imikhankaso ngohlelo lwabo oluthiwa Citizens Convergence for Change lapho abantu elizweni jikelele abakhuthazwa ukuthi baphume ngobuningi bayobhalisela ukuvota.
Sifuna ukuqondisa abantu ukuthi ibandla le-MDC Alliance kasilo likaChamisa. UChamisa ngumthungameli. Ngesikhiwa bathi umthungameli olungileyo uthumela abanye sithi uyadelegate. Sikhona thina i-National Executive. Sikhona i-National Standing Committee. U-EMDC i-represented yonke indawo. Kambe singafuna ukuthi ekhulume nsuku zonke njengebhiza eligijima nsuku zonke liwina. Thina u-president ukhona ukhuluma i-policy. Ukhuluma ukuthi kwenziweni. So wakhuluma kudala i-agenda 2021. Ukuthi abantu sebeza tshintsha izinto nge-citizen convention agenda CC. Ikho ke angikwazi. Bafuna ukuthi ekhulume kona radio nsuku zonke. Abantu na funa ukuthi mdlake khuluma impisi ikindaba umuntu ngameli yakhuluma yikho thina sikhona ama spokesperson yikho ekhona u spokesperson wase Dr. Sibanda yikho mahere khona u national spokesperson yikho magalelo khona yikho ukhona u Clifford okhuluma isishona nakhuluma isindebele umtshele isindebele umshanyisa
ukukhuluma suku zonke kanti afuna ukuthi ezithwale isibhamu kunebe zambona ukuthi ukhona hathi uthamisa usebenzisa itactic yokuthiwa xhumela abanye abantu khona ukuyana kwenza abanye abantu labo babe lambisa isinto hathi ukuthi kungakhuluma usithamisa abantu sebepeshela yedwa sikhona kachasana uthamisa uhlala labantu sizabona lapho okuzawela khona indulo xaxa abantu bakithi bangalahle ithemba zobohla manyosi.
Kodwa imikhankaso yenu imi njani kathesi njalo amathuba okunqoba kukhetho luka 2023 liwabona enjani?
Hatshi thina sesiqalisile njalo abantu bayasivumela bayasithanda ngoba sibebonile emhlophe ukuthi yithi esizondakala kakhulu izano bahle bathi hecho yibo abantu abamelele abantu bakaZulu usekelo esilalo khathesi lokhu bayasihluthunela ama MP ethu le headquarters hayi iMDC sikhwele nge 35% okokutshengisa ukuthi next election sizazuza almost 7 to 8 million uma abantu bengavota bangaregister ngoba last time uPresident Jamisa wazuza 2.5 million. Next time ngiyakwazi 5 million sizayibamba ngoba abantu bazondile babuhlungu sebephuzelwe u 2023 sephuzile ngoba bathi izano sihlukumeze omama amankazana ama-journalist ama-teacher ama-nurse amapolice ama-soldier bonke abantu bakhala ngezano bazavotelwa ngubani sure AMDC Alliance singabanqobi njalo sizanqoba.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwaBulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC.
Ukhatha lwezemithetho olwe-Judicial Service Commission luthi omunye wabahluli bedalele High Court abathathu abazathetha udaba lokuphikisa ukuqheliswa kwesikhathi sokusebenza somholi wabahluli uChief Justice Luke Malaba lamuhla kumele azisuse kulolu daba ngoba elame kuhlangothi lukahulumende njalo elezikhundla azifunayo ezithinta esikaMalaba. Inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum imangalele umongameli Emmerson Mnangagwa isithi wephula umthetho ngokuqhelisa icontract kaMalaba ngeminyaka emihlanu. Abanye abahloli abazathetha lolu daba namuhla nguJustice Edith Mushore loJustice Helen Jarewa. Akwazakali ukuthi uJoe uzasuka na kulolu daba. UMalaba ubemele aye kumpentsheni mhlaka 15 kulinyanga lapho afikisa khona iminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa 70 years eyiyo yokuthi athathe impentsheni. Kodwa ukuguqula kwesekelo sombuso kuphe Mnangagwa amandla ukwengeza icontract yakhe. Nanti ihlandla lokugcina lengxoxo esilethulele yona izolo ntambama phakathi kwelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule lelunga leMDC Alliance umnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lingxoxo.
Udaba lolu njengoba soluphanyekiwe emthethwandaba ke ngezinye inhlanganiso sifisa ukuthi umthethwandaba ukubona ukuthi konke okwenzakeleyo kakuqondanga kuyinto yokuganga efuna ukunika amandla umuntu oyedwa okuyikho kwaliwa abantwana beZimbabwe belobisekelo babuye baphinda kusisekelo bayazosigcizelela kwi-referendum ukuthi izinto abazifunayo zona lezi sezirivesa sezivela emuva. So okutsho ukuthi umthetho weZimbabwe sesinanzelela ukuthi ufakelwa umuntu othize angaphuma kungena omunye la uzabuye etshintsha umthetho afake futhi akufunayo ngoba sakhumbula ukuthi into yenale yama-interview yama-judges umgaba wayengayifoli current president Mnangagwa wayefuna usengenile labantu afuna abangene sebengenile setshintsha futhi ukuze aqhubeke egcina abantu abazamgcina labo bephambanisa umthetho bemnika ke ama-rulings angamelanga awathole yikho sifisa ukuthi hayi kube yinto ezabishela umuva itshintshwe irivesi engaqhubeki khona ngoba into engaqondanga yinto engafuna uZulu weZimbabwe kakusikho abantu abakukhethayo kusisekelo khona lokho.
Babugawule akuyiphethe
yebo bankomunya muzi wabazali uDlovu babazala liyabona ndlovu ilizwe leli ngelethu sonke njalo umuntu okwanisa umsebenzi asimpeni umsebenzi mina indaba yakamalaba abayikhala ngayo indaba bayakwazi umalaba umsebenzi uyawazi bakhala ukuthi laphana wathi warula in favor of president Mnangagwa but well alokona ngeyinye into angazi ukuthi kimi kubanjani but thina kwasijabulisa kakhulu ngoba sasikhangele ukuthi impumelelo yakho na imeli ibekho khona engikuthandayo Nkomo ikuthi umalaba wangena laphana ngokwazi umsebenzi ngokwedlula abanye ngokwazi umsebenzi waphasa interview yakhe kuhle kuhle ngakathi sisimekisele contract la ukuthi usebenze njani mina ngibona ngani umuntu xa esebenze kuhle bakithi kasimvumeleni ukuthi laye akadonse efike laphana xa esenelisa la esithi uyayenelisa kuphela nje yikho engikubonayo ukuthi okunye lokhu hayi ilizwe leli ngelethu so ngalo abantu bakithi laba banikwa amathuba mina yakuthanda kakhulu umalaba umuntu wasitini hapa lokho yakugcizelela kufaka isidindo kakhulu ukuthi imisebenzi yena yayihlala inikwa abanye abantu bangalo ngingakhuluma ngabo umathunzi yabona ojaji wamathunzi ukuthi bawutshaya njani umsebenzi izingcitshile ziyasiphakamisa kakhulu and ungakhangela umathunzi ukayele ngasikhathi esasingena ukuthi umathunzi wayetshengisa njani abanye abantu ukuthi umsebenzi uyawanelisa hayi hayi madoda asivumeni madoda abantu bakithi labo asambeni lawo asambeni lawo asambeni lawo abanikwa amanye eminye ababambi lathi asibambeni bakithi ama-institutions la siyasiqenya khonoko
umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF bekhuluma endawonye lelunga le MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elesite lilodaba lokuthi abasakhulayo besigaba seMathabeleland South abafuni kungena esisotsheni. Leli phephandaba lithi iningi labasakhulayo kulesi sigaba abanazifundo ezifunekayo ukuthi babe ngamasotsha njalo abanye bathi vele kabafuni isisotsha ngoba silesimo esingaqondanga. Iphephandaba leChronicle lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uza kuba ekobulawayo namuhla lapho akhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni isibhedlela sabantwana iseCue Children's Hospital lohlangothi lwesibhedlela seUBH eselapha abalesifo seCOVID-19. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko olisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani mahlabizulu, sanibonani mthwakazi omuhle. Thanda ukubingelela kakhulu igama nginqube lana eSouth Africa ngiphuma endaweni eselwa kwelo. Thanda ukubingelela kakhulu ngomsebenzi omuhle owenziwa iStudio 7. Esithanda ukuthi thina abandebele nabakamthwakazi bonke ngokugoqelwa ngelimi ehlukileyo bengaphansi kamthwakazi bakwazi ukuthola ithuba nokuthi nabo bakwazi ukuphawula lokho ababhekane nakho. Kodwa ke mina nami bengisekela ngithi ke cela phela abantu bakamthwakazi amandebele nabanye nolululimi ohlukile ukuthi babambane babo into yinye bayeke ukulokhe bagcuma bebuqala amaphathi angacaciyo esingawaboni ukuthi amaphathi akhona yapha phele laphi iwagcinenze ukuthi sigcine sesingasaboni ukuthi siba nedirection senza kanjani into yethu iphuma kanjani siwumthwakazi asizameni ukuthi siwumthwakazi ngolimi lonke olukhulunywa ngabantu ngaphansi kamthwakazi sibambaneni sibe into yinye sibe neqembu elilodwa iphathi eyodwa ezomela umphakazi into yethu ya kwazi ukuvuka yibonya kuzwa ekugugura hundi kodwa ke okwegugura hundi kuyasinikeza kwesinye isikhathi omunye umdlalo ukuthi siphakame simele amakhehla ethu nezalukazi zethu ezashona zingenacala zibulewe ngabakhohlakali lapho ngithanda ukuthi ngisekele lokhu abanye abakwenzayo njenge-MRP. I-MRP yenza umsebenzi omuhle kakhulu namanje umkhokheli umqondisi umoyo bengizobathulele nje ehlathini kubuhlungu ukuthi indoda ibulala ehlathini inomuzwayo izama ukuthi ilwele isizwe sikwamthakazi bakhona abanye abalokhu benamaqembu amaningi abalokhu bavula ngaphansi kamthwakazi bebelokhu bebhizi bedayisa umthwakazi usukungasazi ukuthi badinga inkululeko na noma cha. Sikhathele ngala maqembu okuthiwa angaphansi kamthwakazi asenabo 10 to 15 years alokhu abhizi esithi acontest avotelwa gidinza ukuthi bavotele kodwa kungekho into ephumayo singakaze sibabone nokuba abazi. Ungabheka ngisho nema mawubheka endaweni zasemathebheleland uthi uyabheka endaweni zasemidlands province maningi kakhulu amaqembu ngaphansi kukamthwakazi angaziwa kuzonke zona lezo ndawo. Uyibuza ukuthi liqembu bani elaziwa kuphela eBulawayo, mawuphumela kuwo Plum uphumele kubonkayo, uphumele kuphansi kuBosilobela, uphumele phansi kube Gweru Mission, Maboleni, Saint Faith, akaziwa la maphathi njalo nabakhokheli labo kabafiki kulezo ndawo. Nisho ukuthi sikili kukhankasa ngayiphi indlela.
Halo, halo basakazi beStudio 7, linjani? Linjani lonke? Ngicela ukubamba kancane indaba ka Witness Dube, othi yena ibhili le omama kulokunye okumunyethwe yiyo abayo abakufunayo kakhulu lapho. Ngicabanga ukuthi mina awusoze uthi wena isithebo sicele amawo uthi kube sisadla kuphela kunjalo ngoba ngifuna inyama angifuni wo. Ngicabanga ukuthi kuyikuphambanisela abantu kakhulu kakhulu okukhulu kakhulu ukuthi bengabanye ngabe babona nje ukuthi hey babisela abantu emuva ngoba abantu bayasafa, abantu baphele nzima madoda. Iliqiniso eligona lona lelo. So nxa kusenzakala ezinye zezinto esinjengazo nalezi ezipanitha uzulu, kanti into yavunywa yapaswa nguzulu jikelele, okwamanje sisiyapaswa ngasisi sokusidanisa kakhulu, sokusidanisa kakhulu kakhulu nxa ikuwukuthi iyihulumende yabantu bekufanele mpeli phendu bebheke ebantwini, abantu beyizitholola ukuthi kuhle kumbe noma kubi. Kodwa lapha sesiyeziswa ukuthi wayeza siyafuna kumbe kasifuni, ngoba bona besithi bale 2/3 majority parliament bencediswa ngabangani babo omonzo. So into engani ibuhlungana kakhulu kakhulu kakhulu, abantu bakhala bakhala mpela sazi ukuthi kungenziwa kanjani lokho, ngoba ngicabanga nxa ingaze emakhothi angiboni kusiba nesisombululo kangako lapho. Ngiyabonga basakazi abahle. Mina ngumoya selo wagwelo.
Linjani balaleli be Studio 7? Mina zakhuluma kakhulu ngendaba ye amendment bill number 2 ukuthi uhulumende angakwandisa ukuthi asichithele isikhathi abethi siphimbono yethu yefakani imbono yethu constitution yezalandelwa yena ekwazi ukuthi constitution yana uyayintshintsha aphinde ayibisele kulokhu yana vele kufuna yena. Bangabo sichithele isikhathi sethu, kabasebenzise i-constitution loba basebenzise ZANU-PF, loba basebenzise MDC Alliance, loba basebenzise MDCT. Phela kula muntu ongabaphikisa kulokho, ngoba eZimbabwe vela abantu beZimbabwe abalandaba lokuphikisa lokhu, abalandaba lakho, ngoba aluba kuyikuthi ukuthi umthetho lo uya-affecta aluba abantu bawufaka ekuqaliseni. But bona omonzure babayiba babuya kithi bethi bona sifake wona lwana umthetho wokuthi upresident kazikhetheli ama-judges, but now ngokuthi sebefuna kubhenefithe bona sebewubiseli lumthetho lwa. Into abangaziyo yikuthi okokubusa lokhu ngokwesikhatshana kuyadlula, phambilini kuyabe sokuba futhela futhi sokungena omunye, ngokuthi bayazi ukuthi bona bangamakhosi abasoze bakhutshwe ngumuntu bazahlala bekhona. Kodwa sikucelayo ukuthi bahloniphe uZulu, bahloniphe abantu, bangathatha abantu njengezilima, bangadeleli abantu ngoba abantu baqakathekile, bahloniphe abantu. Ngiyabonga balaleli beStudio 7, ngoba into le iyasihlupha kakhulu into yeZANU-PF, into yokuhlutshwa ngabantu beZANU-PF leMDC. ZANU-PF leMDC sivele kuchitha isikhathi, akulanto abayenzayo ngaphandle kokuthi bayihlala phansi batshintshe umthetho ukuthi ubaphe imali. Bona badlela abantu ababo, ngabantu abazilambeleyo abangela ndaba lathi.
Bantu bakaStudio 7, ngicela ukwazi ukuthi kathi umuntu azangene akhulume khonapho kuStudio 7 kumele enze mdala ngathumela ama-audio ami angiweze ebala khona ngapha. Ngicela ukuthi kwazi ukuthi umuntu kumele ezeni kule mali nebhadalwayo ukuthi khona umuntu kumele akhulume kwi-Studio 7 audio embonweni yakhe abelayo. Into engithanda ukubana ngikhuluma kakhulu ngikhuluma ngabomonzoro nabokhuphe, bona yobaphambanisayo ngivunyela ukubana wabhadale imali, kanti isiZimbabwe sithwele nzima ngenxa yakhona lokhu ukuthi khona into zabo zemali zenza kubana inhlelo zonke zeZimbabwe ukubana ukhethe upresident omutsha abakhethwe ngabantu umfana omncinyane nlesihlamisa abuse ilizwe ngendlela ebalulekileyo, kodwa konke lokhu kwabisela imva. Namhlanje sebekhala ukuthi khona abesifazane besifazane ukuthi ngibakhona. Ngiyacela ngilibingelela lonke, ngikhuluma lapha ngumaduma sesihlobele, cela ubona kwazi ukuthi khona ama-odeli abalesokungasenzani. Ngiyabonga.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ngemva kwenyanga ezimbalwa amazwe awezwekazi le-Europe evaliwe ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. Amazwe ambala aseqalisile ukuvula imingcele abantu bezihambela ngempilo yabo eyakudala. Abalwela ilungelo likaZulu kwele Cameroon basole isigwebo seminyaka emihlanu esiphiwe omunye owesilisa obegqoka izigqoko zabesifazane wetheswa icala lokufuna ukudlwengula omunye owesilisa. Siziphetha ke lapha indaba ezivela kwamanye amazwe. Kwezemelika, ugatsha lwezempilakahle olwe-CDC solwethule imigoqo emitsha ebalisa ukungagqoki ama-mask nxa abantu behlatshwe amajekiseni e-COVID-19 womabili lokuqhelelana. Umongameli Joe Biden ugcizelele imigoqo le esithi izolo bekulilanga eliqakathekileyo kakhulu kwele Melika ngenxa yenyathelo leli. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane, umnumzana Tifa wajabhi Bhango Dube, saqela ukumbuza ukuthi ulubona njani lolu daba.
Siyakwazi babugande ukuthi sekuye kwenziwa mhlambe lokho esingakubiza ngokuthi ngama pilot schemes okwakusenziwa ukuthi kuthathwe abantu abanengi behlanganiswe babe ndawonye ikakhulukazi laba abasebahlaba amajekisheni wonke omabili kusenzela ukuthi kubonakale ukuthi laba abantu basa affectwa yini ilo mkhuhlane. Kodwa mina ngowami umbono babugande ngibona ingathi bekuqakathekile ukuthi isiqwayiso abafana basibeke sibe ngiceke kakhulu ebantwini ngokuthi iloba noma yabusuhlabile ijekiseni noma amajekiseni omabili kodwa ke nxa usahamba phakathi komphakathi kuzadingeka ukuthi ama precautions lawo ubuye walandela wathatha okufana lezinto zokufaka imask. Angiboni ukuthi imask bekufanele ukuthi beyinto futhi isingalahlwa nje yonke completely kanjalo kalula kanjalo kodwa bekusadingeka ukuthi abantu nxa besiya phakathi kwabantu especially kulabantu abaningi bayenelise ukuthi bafake imask ngoba basese baningi abantu abangakahlatshwa amajekiseni ngokutsho njalo ngoba nxa ukuthi no iloba uyabusuhlabile ijekiseni umkhuhlane lo uyayenelisa ukukubamba kodwa indlela uyabusukubamba ngakhona uyabusudlula njengathi iflu okutsho khona ukuthi nxa uyabulawo ukhontamite wona umkhuhlane lwana ungafika uphefumulele omunye umuntu oyabe ungahlatshwa ngejekiseni kutshengisela ukuthi sobala ukuthi lwana umuntu oyamphefumulela lwana sekungenzeka ukuthi umuntu lwana aphatheke njalo umkhuhlane lwana mhlawumbe wamkhulele. So ngibona engathi bekukuhle ukuthi isixwayiso asiwe ngiso ukuthi abantu bengalahli amamaski nje kalula kanjalo kodwa ke sebengathi besendaweni mhlawumbe abazi khona ukuthi iningi lethu lapha sizahlaba amajekiseni noma behlele nalani social distance baqhubeke besenza i-social distancing.
Lona udaba lwegciwane lelinxa ulikhangele siqathanisa khona ngapho kwele Bhilitane leMelika ubona ungani wamazwe omabili la athatha yini amanyathelo afaneleyo ukuthi igciwane leli liphele.
IBhilitane leEngilandi babugande ngibona ingathi for ama citizens abo noma ngithi abantu abahlele emazweni yabo kulawo mazwe omabili ngibona ingathi bazamile sibili ngele liphezulu ngoba nxa sikhangela izinga igcwale lele selingakhona kulamalanga esise siqathanisa lalamalanga adlulileyo okwakunzima khona kakhulu ngibona ngathi isimo sehlile sibili kakhulu sehlile kakhulu ngezinga ngesibalo esasingasicabangela ukuthi mhlambe kungaba kunje ngalesi sikhathi okutshengisela sobala ukuthi benze konke ngokugqugquzela njalo lama lockdown la kade siba khona iloba nje kade siswa abanye abantu ubuhlungu ukuthi abantu abayenelisi ukuthi bahambe bayevakatshela kwezinye indawo ikakhulukazi phandle kwe
lo ngumnumzana Tifa wajabhi Bhango Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane ubexoxa le Studio 7 ecingweni eseLondon. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Kambe imuli yakomgabe ingaba ikhuluma iqiniso na ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye ofuna ukugejwe ingcwaba likamgabe ngoba wangcwatshwa elentonga yokubusa. Ibandla leMDC Alliance lithi akusiloqiniso ukuthi umkhokheli walo mnumzana Nelson Chamisa kakhangaseli khetho luka-2023 ngokugcweleyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempela viki elithukela. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.